thina sithukuthele ngobana amazwi kamongameli ahambelani lokusebenza kahle kwentatheli izindaba. Uma ungethusela intatheli izindaba ngohlobo alwenzileyo izolo, lokho kuzayenza ukuthi intatheli izindaba zesabe ukuloba lokho ezikubona kusenzakala kuleli lizwe. Njalo sithukuthele ngalokhu ngenxa yokuthi isisekelo sombuso esitsha siyanika intatheli izindaba ama-rights ukuthi basebenze bekhululekile. Njalo siyanika uZulu weZimbabwe ukuthi akhulume lokho akufisayo kusomqondweni wakhe ekhululekile. Uma umongameli ethi uhulumende uzothatha amanyathelo azazisa intatheli izindaba ubuhlungu ngemva kokuthi balobe ngombono wabo, baveze umbono wabo ngalokhu wayengumsekeli kamongameli uJoyce Mjuru akutshiliwo kuvikela iphelileyo, sikubona thina lokhu kulihlazo kuyangisisa isizwe, ngoba silesisekelo sombuso esitsha esivikela intatheli izindaba ukuthi sisebenze, senze umsebenzi waso sikhululekile. Yikho-ke lokho thina sikhuthaza uhulumente ukuthi ngakuhloniphe lokho okusesisekelweni sombuso esitsha.
Lingaba lilamanyathelo elizawathatha yini ngwenya ukukhulumisana lehhofisi kamongameli Mugabe ngalolu daba?
Thina sivele nje emsebenzini wethu esikwenzayo njengemisa inhlanganiso emele laba abathatheli izindaba kanye lozulu wonke ukuze akhulume ekhululekile. Sivele sivame ukuxoxisana lohulumende ezifana lazo nezi, lapho ababusayo abatsho amagama ayethusa intatheli izindaba siyakutsho besivele sikutsho emalangeni adlulileyo, eminyakeni edlulileyo, njalo sizasihlala sikutsho, sitsho ukuthi hayi vele akulunganga, akufanelanga. Njengababusi kumele bona bethathe inyathelo elizenza ukuthi labo ababalandelayo behloniphe intatheli izindaba bengazihlukumezi. Lokho sizakutsho singesabi lutho.